sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo.
Kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lo bona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamachumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo, amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilichumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-head immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangeleyo ukuthi kungaze kwaba le nkohlakalo lokukhwabanisa nxa sokurolla out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini, ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha lalaphana bagcine begcine 10 abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela ngendlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuntu uyabumnengi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage kwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye sicine sebethenga kibo ngemali ephezulu so sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi-ke umuthi lo ufike silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyomali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingwa ngoba uthe ebeka kuhle ekhasini lakhe laphana uthe yimali enye yakhona yasala kubhajet ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ube khuluma iqiniso ngoba kubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika obiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iphalamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangelele ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasiyongozi abantu bazebelethemba laphana sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxa bona bengatshabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapha kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela iZimbabwe labo bonke abantu nje abaphila eZimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhamizi ezisemakhaya ezilimayo kalanti kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze kukunike inhlupho ezithile ngoba kathesi kulentandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphume la kuma-radio ukuthi hhayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile sokumele-ke imithi le ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba ngengatho ngaphambilini i-population yezimbabwe ikhonapho-ke bo-15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani yeAstraZeneca kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele-South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum udokotela Vusumuzi Spanda
empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinelungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19 lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthethweni thweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa akusimangalisi lokho sasethukile nje ekuqaleni uma sasisizwa ukuthi uhulumeni ukuthiwa uhulumeni uchaza bazi ukuthi nabantu abangena maphepha kumbaba lapha ngokungekho emthethweni bazokonywa ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bezithole mabezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha
ngamanyamazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi
besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izizalwane zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona abashiywa ngaphandle asibona ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi leAfrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane weCovid ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowu esingakwazi ukuthi uchaze ukuthini kahlehle kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya osokusisha ukuthi umkhuhlane uzobulo kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe njalo kuzokwenza ukuthi kube lokukuthelelelwana engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabange lokubegula bephindaphinda abanye ngabavele benezifo phambilini sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho
uDokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khona apha eSouth Africa labo bantu siyakwazi ukuba soze babuyele ekhaya bayasebenza noma bengekho emthethweni kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine abanye bengayitholi ivaccine ngoba siyakwazi ukuba soze babuyele emuva nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha abanye bakhona bathole amaphepha ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi singathi nama low skill workers ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors ama African Ambassadors ePitoli ngoba ama ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine so siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa lati sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama ambassadors ayakhuluma so lati ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo sibuye sikhume lama African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaninga weAfrica ukuthi sixazulule udaba lolukwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole ngoba siyakwazi nxa ungasayithola ngivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulamacard ongabe kuyiID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine kuzafinyelela esikhatini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi ukuthi uyabanjalo kabangena emsebenzini yikho kusihlupha isama ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe
umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulezulu elinengi elizayo elilakho ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakobulawayo. Iphephandaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthenga ijekiseni yokwenqabela icoronavirus kulokuthi ngayimpahla yokuvikela lomkhuhlane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abantu bagidile njani ngezindawo? Hayi, kodwa mina ngiqiniswa abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nsuku zonke ekhaya lapha babulawa iZANU-PF. Angeke besabe i-corona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu, ibulala abantu, ithumba abantu nsuku zonke. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akuso abantu abangavalile izwe beqamba amanga, bevalile izwe ngokukhohlakala kwabo, beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akuso abantu abangavalile izwe befika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga lapho. Kanti abantu ngobulawa ngubani elizweni? Bona bana abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phansi. Sebengaqala ukuzwela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years kulala abantu, ithumba abantu. Kula bantu abanyamalalayo ngeZANU-PF, kula bantu abafayo abaningi kakhulu bebulawa iZANU-PF. Angeke bemephe kwabantu bethi bavala ilizwe, bavala icorona ngamanga la. Aso bantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizwe leli. Bahlukunyezwa iZANU-PF nomnyangaga wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale izwe ngale ndlela. Abantu basuka ku 1 month, manje u-enter 2 weeks. Uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo. Uthi abantu badlali baphila ngani. Bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu, abanikezi bantu ukudla, abantu bayazibonela. Even i-corona ingekho, abantu vele bayaziphandela, bafana lenyoni abantwana bezibabo. Akula muntu obaholelayo njengenkukhu, baziphandela, bagcwele amazuku wonke, bazama ukuphila.
Njani msakazi labalaleli bakho? Hayi, kuzima lokho esikubonayo. Hayi, lokho esikubonayo lesikuzwayo, hayi kuzima. Hayi, kuzima kakhulu isimo esisekhaya. Hayi, sibi kakhulu. Lokuthi abantu bavalelwe ezindlini kungelanto abayithola, abadli lutho, abahluleka nje lokuthi bengenzani. Lokho abangazincedisa ngakho abantu ukuthi abahlale ezindlini, bazohlala ezindlini badleni, badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa. So ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza, uzophila kanjani? Uzophila kanjani? Kodwa-ke hhayi, siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangi, izulu linile lo nyaka, maybe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCaspet okukhulumayo olapha eJohannesburg.
Salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli kanye nabasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lomfo kaKhumalo, ngiseJohannesburg kwele South Africa. Bantu abadala, ngijike ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo. Ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela, kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngiyangithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngiza ukuthi okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba, uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeke, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso. Unaso ngathi uqondanise lokungokwakho, kumbe ngithe emzini wakho nabantu bakho nenkosikazi, hayi ebantwini, ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Liyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini i-corona. Yebo, kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu baziphandela. Amazwi ahlakaniphileyo ayasiza i-government yakhona yabonakala isiza kodwa elakithi lelo lizwe libuye lincindezele phezulu kokuthi lona lila lutho lisiza ngalo kumanje sekusolwa nansi indoda le ibikhuluma ngendlela abo Simon Khamo yabakhuluma ngakhona sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba linabantu bezanpf njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumane ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalele ukuthi abantu bathini indoda leyana laba bantu atisebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonga ukuthuselwa nje ma kungenzeka indoda leyana inyamalale kutsho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizalwane zaseZimbabwe akula kukhulumende oqanjelwa manga uhulumende waseZimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakhe isayidi ngoba nawe udla khona lapha that's why ukhuluma kanje kungithi uluma uphozisa umuntu omdala ngiyabonga
Sawubona umsakazi omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomusakathixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona sonke ezeCovid leyi liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje andikhona ngapho boChris Ngcelani lani lesiphathe that is as power zisazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi siyabonga ayisizo ubuhlungu ngokufa kwasiphisiso iqhawe lethu madu emathebheleni sesilahlekele nguphi umuntu ezasibambanisa nguye kade embone osesile kade engcono phakathi kwenkinga esihlangane la abantwana basemathebheleni leyo silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Kristu
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iUnited Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakweleSyria ezibalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwelesomalia izolo sizigqibe ezekuseni ngokwenzakala eMelika lanxa umnumzana Donald Trump ephume embusweni ngemva kokunqotsha ngumongameli Joe Biden ukanya elokhe elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutshotshozela umvukela. Phakathi kwamalunga angamatshumi amahlanu, amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademokrasi ekuthini uTrump kumele athonisiswe. Ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende, abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela. Kodwa akudlulanga nsuku zatywala base behlabela ingoma ehlukileyo. Sibuze intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhe esima lo Trump lanxanje engasekho embusweni.
Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uTendai Biti uthe sengufanisi minister uGNU wavuka ethi no umgabe alimzwisisi ukuthi ucabanga njani ethihambe kwayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics amanye ama-members ama-Republicans ikade engazalani lo Trump usenzela ikakhulu kupushwa yini abomsakazo o-CNN o-BBC indaba ezinjalo. So they get this picture kuthi ngumuntu ongavusi kuhle, kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonye lukaTrump, sebemzwisisa ukuthi uvela ngaphi uya nga. And le akuseyo politics ekaTrump kuphela, yipolitics esi-affecta iqembu labo lama-Republicans. So now sokumele ukuthi betshengise ukubambana njengeqembu lama-Republicans. Bengavuka ke o-congressmen sebesekelana lama-Democrats, sokuzaba ne-problem, ngoba ke lokhu kutsho ukuthi ama-Republicans sephela amandla, ase-weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans, ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza njani. In fact, uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimazi, u-president wa-America wasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube yiphusha i-program yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angazange akwenze before. UTrump ube yiphusha indlela ukuthi as a republic kumele siziqakathekise njengelizwe i-America. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Thina sifuna ukuthuthukisa ini? I-America kuqala. Silethe imisebenzi kuqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini, liyamdinga uTrump as an ex-president. UTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo, ngoba abakahlali kuleyana kuthiwa yini i-Oval Office e-State House. UTrump sefikile khona phana, usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani, imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ukampeni ka-Biden ube khona ukuthi Obama ekhuluma imibono yakhe, ekhuluma esiyalo. So ama-Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba.
Secholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho eqhiba uhlelo lwethu sikangele ebezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatyumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo.
Uhulumende we South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.